ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Balamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 27 Mbimbitho 2020 ngo Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyasiphathisa njengelizwe laseZimbabwe kakhulu nxa sikhangelele ukubana uhulumende weZimbabwe kafaki imali engayenza ukubana impila kahle yabantu beZimbabwe ivikeleke.
Ele Melika selithembise ukuphathisa uhulumende weZimbabwe ngoncedo lwamadola phosi ingxenye yesigidi i-$470,000 yokulwisana lokusabalala lokuthelelwana kwegciwane le-COVID-19.
Siyakhala futhi sikhala ngama-testing kits ukuthi ama-testing kits abe available eZimbabwe la ungakhangela sokubathestwa kuphela abantu abangu-165 and bathestelwe endaweni eyi-1 nje kuphela eHarare kuphela. Asingeke sithi khona kona siyazivikela kumbeni sithi khona sivikele kumbeni sithi khona siyavikela abantu.
Abongi bezibhedlela zikahulumende kobulawayo bathi kababuyeli emsebenzini nxa umqhatshi engabanikezanga izembatho zokuzivikela ekuthelelweni igciwane le-COVID-19. Kuvoza Friday namhlanje sileqembu elicula umdumo kamasigandi elizibiza ngokuthi amablesa amahle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ele Melika selithembise ukuphathisa uhulumende weZimbabwe ngoncedo lwamadola phose ingxenye yesigidi US$470,000 yokulwisana lokusabalala lokuthelelwana kwegciwane le-COVID-19 lincedisana lenhlanganiso ezigqokelela eye-World Health Organization lezinye. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umqondisi wohlangothi lukahulumende weMelika oluphathisa amazwe omhlaba eZimbabwe ole-USAID unkosikazi Stephen Funk uthi eleMelika lizimisele ukuphathisa amazwe afana leZimbabwe athole uncedo ngesikhathi leli gciwane lisidla ubhedu emhlabeni jikelele. Kunje eZimbabwe leli gciwane le-coronavirus selithethe umphefumulo womuntu oyedwa umnumzana Zororo Makamba kulabantu abahlanu asebefunyenwe belalo. Ingcitshi ecubelana yezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uncomele eMelika ngalolu sizo.
Sibonge ukuphathiswa esikuthola uhulumende wase-America nasebantwini base-America egatsheni lwezempila kahle. Kuyasiphathisa njengelizwe laseZimbabwe kakhulu nxa sikhangelele ukubana uhulumende weZimbabwe kafaki imali engayenza ukubana impila kahle yabantu beZimbabwe ivikeleke. Siyananzelela ukubana aluba uhulumende weZimbabwe uyayenza ngokufana nayo encedise efake imali ehambelanayo ngoba kuyasidaniswa ukubana sinanzelele ukubana uhulumende weZimbabwe uthatha imali ethekela iziphathamandla zikahulumende abaphathi ntambo lama-ministers izimota ezidurayo ezibhedlela zethu zingela ama-ventilator. Aluba labo bayenza imizamo enjalo ukwenza ukubana ugatsha lwezempila kahle luthole ukubana luxhaswe kuhle ngoba labo sinanzelela ukubana umkhuhlane wecorona wonke umuntu usengozini wokubana ewubani.
Okusekelwe ngumnumzana Davis Chuma isakamuzi seHarare othi uhulumende weZimbabwe kumele athembeke ekusebenziseni lolu ncedo.
Ngokusinceda ngalezo nkulungwane zemali lezi ukuze lathi sikwanise ukuzivikela u-COVID-19 le eZimbabwe. Sithi bangadinwa lakusasa bebelokho beyenza njalo kungabe yiwuphi lawuphi bekwanisa ukuthi besincede labo. I-government yethu layo siyacela ukuthi isebenzise kuhle izimali lezi kungabi lobugelekebhe emalini enje ngoba lapha imali encede ukuthi abantu bekwanise ukuthola usizo. So sicela ukuthi into zabo-corruption lokutshontsha imali zingabi khona kule imali.
Esinyenza lesakamuzi seHarare umnumzana Zolithini Moyo laye uthi uhulumende kumele aqondise lolu ncedo emsebenzini ohlelele lokhu.
Mina mbona kuyinto enhle ma imali ingafika ebantwini abadubeka okuluzulu lweZimbabwe kodwa ngendlela esikwaziyo sonke ukuthi okweZimbabwe kugcinela kulaba abangcono. So sibe sicela ukuthi imali yona lezi yabonge iMelika ngalokho esenzele khona. Sicela abayiphiweyo abakwanisa ukuthi beyi distribute ngendlela elungileyo ekwansi ukuthi wonke uZulu ethole uncedo kiyo.
Loba nje inani lasebehlole bafunyana belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe lisesephansi, abantu abaningi elizweni sebehlayela evalweni ngenxa yesimo esezibhedlela zelizwe zona ezingalungelanga ukuphathisa abayabe befunyene belegciwane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Amalunga enhlanganiso yabongi kobulawayo eyeZimbabwe Nurses Association athi akabuyeli emsebenzini nxa uhulumende engasabanikezanga izembatho zokuzivikela ekuthelelweni igciwane le-COVID-19. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu bakobulawayo sebesengozini yokungatholi usizo lokwelatshwa ngoba abongi bekhalele umsebenzi ngenxa yokuswela impahla zokuzivikela nxa besamukela izigulane, ikakhulu lapho behlola abayabe benakekelwa ukuba sebelegciwane le-COVID-19. Umnumzana Ivindo Siziba unobhala jikelele wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association uchasisa ngenyathela labo lelo.
Thina into esikhalelayo lapha yinto eyi-1, ukuzivikela kumbeni ukuvikelwa ngesikhathi soneso inzabe incedisa khona umuntu ogulayo kumbeni umuntu okuthi khona sisesibhedlela kungafika anytime umuntu abe le-corona ekwazi ukuthi le-corona kumbeni kwesinye isikhathi engakwazi ukuthi le-corona. Then sesikhuluma ngokuzivikela kokuthi khona ma kuyikuthi kumbeni okungakhangelelwanga sokwenzakele lami sengibanjiwe le-corona yakhona kuyini okuzayenzakala emulini yami. Imuli yami ma kuyikuthi lami sendlulile kule protection yini in terms of imali ezasala igcina abantwana bami, ezasala igcina imuli yami kumbeni labo abantu esingathi ngama-dependents kimi.
Usiziba wengeze ethi bakhala njalo ngokuthi imitshina yokuhlola abantu ibe khona lakobulawayo ukuze kube lula ukusebenza.
Siyakhala futhi sikhala ngama-testing kits ukuthi ama-testing kits abe available eZimbabwe la ungakhangela sokwatesta kuphela abantu abangu-165 and batestelwe endaweni eyi-1 nje kuphela eHarare kuphela. Asingeke sithi khona siyazivikela kumbeni sithi khona sivikele kumbeni sithi khona siyavikela abantu. Akwenzi into yokuthi i-COVID leyi ivikele kithi thina izisebenzi kakhulu ngoba thinga singagula vele akula muntu ozasala encedisa ilizwe. Ma kuyikuthi amadola nalawa abawa-introduceleyo babucabanga ukuthi kuzasebenza ngconde bezasinika thina izisebenzi lathi siyabe silifuna ngoba siyabe sikwazi ukuthi ma kuyikuthi nizanika i-risk allowance yethu e-US dollar siyabe ngikwazi ukuthi imali yami yakhona le izagcina yena lowo muntu omele imgcini khona noma after 5 years iyabe loku iyimali.
Unkosikazi Lilian Dube isakhamuzi sakobulawayo ogulelwayo uthi umumo okhona unzima kodwa bayakuzwisisa ukuthiwo ngabongi.
Ngilomuntu ogulayo, ngiyagulelwa esibhedlela ngapho manje bathi akufunakala umuntu oyi-1 namanesi lawo nanka futhi amanye akhona strikile ayisimo bakithi hayi angazi ukuthi kufuna mthandazo bani. Cela nje kuJehova ukuthi angenele kulesi simo esibiso sona.
Umnumzana John Nxumalo ogulelwa isihlobo esisesibhedlela sempilo uthi baqinisile abongi nxa besithi impilo zabo zisengozini.
Lama senior nurse strikile ngenxa yokuthi kabalazwe impahla ezifanele zomsebenzi ukubana basebenze bevikeleke njalo labo emkhuhlaneni wona lo esikhangelane lawo. Siyabe sifaka impilo zamanensi kudanger nxa besebenza bengelakho okwaneleyo ukubavikela. So besicela kuminista ukubana badingelwe masinyane lezo zinto abazifunayo ukuze impilo yabo lemuli zabo bengabi at risk, ukuze lezigulane zethu futhi ezisesibhedlela zikhangelwe ngobuciko obukhangeleleyo ukuthi basile masinyane.
Kwezinye indaba, uZulu kobulawayo lokhe ematasatasa ngokuthenga impuphu kanye lokudla esesabela ukuthi kuzavalwa ilizwe njalo lentengo ikhwezwe. Lokhu bakwenza benganakile ukuthi balakho ukuthelelana leli gciwane befolele ukuthenga lokhu kudla ngoba bayabe begudlana njalo beminyezelene. Unkosikazi Sandisiwe Bebe obelindele ukuthenga impuphu uthi loba besazi ngale ingozi kumele badinge ukudla ngoba bengagcina bebulawa yindlala bezivalele ezindlini.
Intengo yokudla lokhe iqansa isiyaphambili kumba sisakwazi ukuthi iqanswa ukuthi sonke sikhandele ukuthi nxa uzaba le lockdown khathesa ama-prices vele aphezulu kakhulu kodwa sifosed ukuthi sithenge ngoba sesaba ukuthi khona ingxenye kuzathiwa kuvalwe. indaba ye US dollar naleyo. Njalo ukuphenduka kwe US dollar lokho asikwazi ukuthi so far kuzasebenza njani noma kuzasiza njani. Kodwa namhlanje ko Green Side besithi khona i 100 US i 4500 bond of which rate yabo iphezulu kuleyabo siphathelene. So asikwazi ukuthi lapha kumele uhambe njani, so ngathi ngawuhulumende uyakhuluma kabanzi sibe lolwazi.
Umnumzana Mike Ndiweni wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyeBulawayo Vendors and Traders Association uthi izitolo zivulile njalo ziyazama ukuvikela ukumemetheka umkhuhlane ngokwenza abantu bahlikihle izandla ngemithi yamasanitizer.
Yeah, izitolo eziningi zivulile ngengabhodi zolwala namhlanje ke izitolo ezinkulu zivulile kodwa bakwenza ukuthi nxa ungena eminyango bakufafaza ama-sanitizer la ukuthi uhlikihle izandla ubusungena phakathi. Kodwa ke kunye ukuthi abantu kuminye nezitolo abantu bazama ukufolela impuphu ezitolo eziningi phandle lapha babe besunduzana abantu kabalayo ukuthiwa yi-social ukuthiwa yi-keeping imeter apart ekhulunywa ngabo health organization njalo futhi ngabe uhulumende uyazama nje ukuthi abise imizamo yokuthi anike abantu ukuzimadlana okuncane okungama-transfers ukwenza ukuthi baphile ngenkathi sokunzima lezo njengokuthi abahlale ngekhaya bengasebenzi. Uhulumende ngazama ukuncedisa abantu njalo futhi abantu bafundiswe ngokuziya phambili.
Abongi bajike phansi amakhuba besithi ngeke bafake impilo zabo engozini ngokusebenza bengela zembatho eziqondileyo lapho besamukela izigulane ukuze labo bavikeleke ekuthelelweni leli gcikwane le-COVID-19. Abanye abezitolo ezinkulu balokhe bevulile kodwa abasavali ngesikhathi esijwayelekileyo ezintutshwane kakhulu ezama-China sezivalile. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Izibopho zikahulumende zokuthi abantu bengabuthani bedlule amashumi amahlanu ngasikhathi sinye ukwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus sokubangele ukubana inhlanganiso eziphathisa uzulu ngokudla zime ukwenza umsebenzi. Lokho kwenzakala ngesikhathi kulendlala embi elizweni, ikakhulu emaphandleni. I-Studio 7 yehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zalezi nhlanganiso kodwa izakhamizi zithi zitshelwe ukuba zisadinga indlela zokwabela abantu ukudla zingazifakanga engozini yokuthelelwa kumbe kumemethekisa leli gciwane. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesakhamuzi esemathebeleland South uNkosazana Lindiwe Maphosa ongumgcini sihlalo webandla leMDC esigabeni semathebeleland South ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ye, kuliqiniso sibili ngoba njengoba lomkhuhlane siwazi sonke ukuthi khona sibuyile ende uyaziswa njengomkhuhlane onzima kakhulu especially ngendlela yokuthi uthathelana ngomoya lokuthi nxa ungabambulutho la omunye laye lubambe. So zonke inhlelo ezilokubuthanisa abantu ndawonye kumbe ezilokuthi abantu abanganengi ngesikhathi sinyendaweni eyodwa zimisiwe. So lalo uhlelo lokudla kumisiwe ngalesi sikhathi.
Manje abantu baphila njani njengoba wona umnyaka obuvele uzomile kangaka?
Zima baba, yikho kuloko kukhulunywa ngabantu ukuthi kungaze kukhulunywe ngokuthi kule lockdown. Indlela abantu abaphila ngayo eZimbabwe ngeyokuthi omunye nomunye umuntu uyaziphandela njalo uphanda okwasuku ngosuku. So nxa sokumisiwe ukuhlangana kwabantu sokuzana lokumiswa emisebenzi, kumiswa kanye lokuphiwa kwabantu ukudla, kutho nje ukuthi khona impilo ithi iza kuba nzima ngamandla emuntwini wonke weZimbabwe. Ikakhulu kulo kade engela plani yokwenza anything empilweni yakhe ophila ngakhona okukuncedisa labona ababayebesebenza ukuthi nxa bengasebenza bencediswe ngokudla. So kuyinto enzima kakhulu singazi ukuthi bazaphila njani esuka kakhesi kusiya phambili.
Bona abantu emaphandleni bathatha njani udaba lonalolu olwe-coronavirus? Bayageza na izandla zabo njalo bengasondelelani eduzane?
Emaphandleni kaba kunyela amanye nje amadolobha labantu emaphandleni abantu abasuka emaphandleni umkhuhlane lo kungani kawakafiki ngendlela yangikhona ngoba nxa kusakhulunywa engingathi khona ngesikhiwa i-awareness yakhona kayizange ibe ngendlela eyiyo ngoba into eyaziwa ngabantu yona le yama-social media labakuzwa ngekhungahunga kodwa khona nje ngendlela yakho ukuthi uhulumende bekumele ekhiphe inhlelo ezihlelekileyo ukuthi khona kwaziswa abantu. So abantu emaphandleni baziphilela impilo yabo njengansuku zonke. Izini emathawni ngengayangena edolobheni leGwanda namhlanje impilo ngiphilwa njengansuku zonke. Amatamatisi ayathengiswa, akulazinto zokugezisa izandla emigwaqweni, yonke nje into. So nxa kuyukuthi sifuna umkhuhlane lowo ngabe uyingena emaphandleni lezinye indawo lapho engibona khona, uzathanyela ngoba abantu abanalwazi nje ngaphandle kwalokho abasethi abakuzwa ngama-rumors.
Unkosazana Lindi Maphosa isakhamuzi seMathebeleland South njalo engumgcini sihlalo webandla leMDC ubekhuluma lo Chris Gande weStudio 7 ekhonale eMathebeleland South.
Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane lilo Mike Hove. Inani lasebefunyenywe beligciwane lecoronavirus kwele Melika seliqonge ukwedlula ele China lapho leli gciwane elaqalela khona. Okwamanje abasebefunyenywe belaleli gciwane sebezile inkulungwane ezedlula amachumi ayisichiyagalombili lanhlanu, 85,000. Uhulumende wele South Africa namhlanje ubike ngemfa yabantu ababili abathethwe ligciwane lecoronavirus. Inani lasebefunyenywe belalo sebefika inkulungwane eyodwa, 1,000, ngesikhathi lelo lizwe seliqale uhlelo lwayo lokuvala okwamaviki amathathu namhlanje. Umculo osakhulayo wakwele Cameroon womdumo we-Afropop uTipa Ntshak utshayele ihlombe umculo womdumo we-African Jazz umuyi uManu Dibango obhubhele kwele France liviki ngemva kokufunyanywa ele gciwane le-coronavirus. Sizigqiba ke ezivela kwamanye amazwe, lilami uMike Hove.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Live Talk lamhlanje kuhlelo siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa nikhumbule sihloko, ngenxa yokusabalala kwegciwane le-coronavirus asenelisi ukulincusa ukuthi lingene kulolu hlelo macebo. Ele Botswana selibike ukuthi lalo lizalandela inyathela elithethwe yi-South Africa lokuthi abantu bahlale ezindlini okwamaviki athize kuyindlela yokunqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Intethele izindaba ye-Studio 7 noMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
Inyathela leBotswana elizayo lokuthi abantu behlale ezindlini okwamalanga athile livala omunye umthombo uzalwane zeZimbabwe ekade zithenga impahla kumbe zithola imali evela kusihlobo kulelo lizwe. Ele South Africa elinye ilizwe abeZimbabwe abathembele kakhulu kilo silazise ukubana lizaqhuba uhlelo lokuvalela abantu ezindlini okwamaviki amathathu oluqala kusasa ngolwesihlanu ekuseni. Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana kumbiko awuqhuphe kwikhasi lakhe leTwitter uxwayise uZulu ukuthi azilungiselele ukuhlala ezindlini okwesikhatshana. Leli linyathela lokulwisana lomkhuhlane osumemetheke kwamagama omhlaba wonke jikelele we-coronavirus, kodwa kungela osekwabanjwa elawo kwele Botswana. Omunye oweZimbabwe ohlala eHaveron umnumzana Mthabisi Dube uthi kuzaba nzima ukuthi baphathise imuli ekhaya ngesikhathi bevalelwe ezindlini.
Hayi, lesi isikhathi esinzima, kusho kuzaba lukhuni kakhulu kuzihlobo zethu ekhaya ngoba iningi lithembele ukuthi sithumele imali kanye lokudla, kodwa khathesi akula mabhasi ahambayo njalo indawo eziningi ziyabe zivaliwe, into yonke imile nje. So kuzaba nzima ngithi lakubo abasekhaya.
Ele Botswana beselivele labika ukuvala imincele yalo kuyona leviki kulandela uqonga kwenani labantu abale coronavirus eSouth Africa kanye lokubhubha koyedwa eZimbabwe. Ukuvalwa ngendawo eziningi eBotswana kungabona abanye belahlekelwa imisebenzi ngesikhathi isimo somnotho sihluzuka ngamandla ngenxa yokumemetheka kwe-coronavirus. Umnumzana Albert Nkomo osebenza eHaveron uthi balakho ukusithola bengasela msebenzi ngenxa yokuthi amankampani amaningi ayabe engenzi imali ngesikhathi kuvaliwe.
Tsheliwe emsebenzini ukuthi kungenzakala ukuthi abanye balahlekele imisebenzi ngenxa ye-outbreak ye-coronavirus. It's a tough period njalo lathi silungiselela i-lockdown njengobomongameli uMasisi esitsho akula ungenziwa.
Kuleningi labeZimbabwe elisebenza engajeni ezitsheniyo kwele Botswana, kodwa umnotho wakuleli lizwe usuqala ukuzwa isisindo esifakwa kumemetheka komkhuhlane we-coronavirus umhlaba wonke. Umnotho weBotswana ugxile kakhulu ekumbeni lokuthengisa amatshali gugu ama-diamond, kodwa ngenxa yokuthi umkambo wamatshela usemazweni angaphetsheya kolwandle kunzima ukuthi abantu bethenge. Unkosikazi Emily Moyolayo ohlala eHabron uthi lesi isikhathi esiletha ukudangala ngoba bengazi ukuthi umkhuhlane wecoronavirus uzaphela nini.
Ye, lokho kwecoronavirus siyakubona sibili. Sokusithanyele sibili okuzwayo. Bangaze bathi sihlale ezindlini, singaphumi. Okunzima yikuthi asikwazi ukuthi lokho okwecoronavirus kuyaphetha ngani, njalo kuphela nini.
Impilo izaqhubeka isibanzima kuningi eBotswana ngemva kokuba inkokheli ibike ukuthi indawo eziningi zizavalwa. Kusenjalo abezimabhakade bevakatshele kule Botswana bavunyelwe ukuthi baphume noma nje imincele ivulelwe ukuhamba kwempahla kuphela. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo, inhlanganiso ye-Sport and Recreation Commission ithi kumele babotshwe bonke abazotholakala bephatheka kwezemidlalo ngesikhathi abantu bengavunyelwa ukubuthana. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umbiko okhutshwe umqondisi wenhlanganiso ye-Sport and Recreation Commission uPrince Mpazviriho obuqondiswe kwinkokheli zalinhlanganiso ezisebenzela ezabelweni ezijiyeneyo zakwele Zimbabwe ukuthi abazatholakala bephatheke kwezemidlalo kumele bemangalelwe emaphoyiseni. Umongameli welizwe leZimbabwe Emmerson Mnangagwa ekuqaleni kweviki ulaye ukuba kusavunyelwa ukuba abantu bebuthane bedlule amathumi amahlanu kuyingxenye yemizamo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-corona, njalo labo abazephulala umthetho bazabotshwa. Ngemva kwalombiko kamongameli bezemidlalo etshiyeneyo bathethe isinqumo esokumisa inhlelo zonke zokuzilolonga lokudlala, loba nje kube khona abakade belokhu besithi bazaqhubekela phambili ngenhlelo zabo abafana labenhlanganiso ye-National Athletics Association of Zimbabwe, INAZ. Abe-NAZ bebehlele ukuba lezifundo ezifundiswa ngabantu abavela kwamanye amazwe ngenyanga kamabasa kanye nenyanga kancwabakazi. Intatheli zindaba yezemidlalo uNeshim Kokwayarira uthi umbiko okhutshwe inhlanganiso ye-SRC uzaphathisa kakhulu ekuvikeleni abadlali.
Kimi ngibona kuyinto ngenxa yokuthi lokhu kuzayenza ukuthi abantu bengabi lembuthano, njalo kuzayenza ukuthi abadlali labo bevikeleke, njalo kuzayenza ukuthi mhlawumbe bethele isikhathi bebe lemoli zabo. Okunye ngibonangana kuyenzakala, kuzayenza ukuthi bona abalunga othi ngama-role models kuyayenza ukuthi abanye labo beyenelise ukuthi bekope kubo ukuthi hayi yisikhathi sokuthi abantu bezivikele behlale endaweni engabanichumile engabantu abaningi, kwenzela ukuthi ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus kungayi phambili.
Uhulumende welizwe leZimbabwe udlulisele phambili ukuqhutshwa kweZimbabwe International Trade Fair kanye lomkhosi wokuthakazelela ukuthola kwelizwe uzibuse. Zombili lezi zehlakalo bekumele ziqhutshelwe edolobheni lakoBulawayo. Imibiko ekhutshwe ngabogatsha olubona ngezempilakahle kweZimbabwe ukuthi sekulabantu abahlanu asebetholakale belegciwane lecorona, okuyilo elidala umkhuhlane weCOVID-19. Loba abezemidlalo bemise imihlelo zabo ukubuthana kwabantu kuqhubekela phambili kusiba khona kweZimbabwe uZulu efolele impuphu kanye lamabhasi. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi uphokile.
Was a Friday, kuliviki siletembu elicula umdumo kamasandi elizibiza ngokuthi amablesa amazi. Lona elidabuka elubhani. Asizweni-ke u-Ezra Jesus Panda weStudio 7 exoxa lo Willard Moyo omele leli qembu.
Umdumo kaMasikandi udume kakhulu eMzantsi Afrika, kodwa kulezi nsuku usungenile ekhaya eZimbabwe lapho usuqumbaqumba abaningi. Abafana basekhaya abaningi bahle baqala labo ukucula. Amablesa amahle lawo aza ngobunono obukhulu. Livela ngabe leli gama Moyo?
Yilensizwa ekhululeke kakhulu ngokwelula isandla emuntwini osuke elidinga usizo. Ekhaya kuselupani esigodini saseManasa, ngifunde khona eManasa primary school and then isecondary ngafunda eMabhiko high school iform 1 yami up to form 4. Then ngasuka ekhaya ngeza la eGoli, ngafika la eGoli ngafikela kobhuti ababe uthanda umculo womasikandi. Kwase kuba yikuthi nami ngiyawuthanda ngoba ungumculo owakhayo, ungumculo obuyisela ubuntu bethu singabantu abansundu.
Uwillard wazakala ngokuthi ngublesa lodumo inxa yesandla sakhe sokusiza abaswelayo. Bengama blesa amahle banamadlalati amabili achisayo.
Isihloko sale yakuqala eyaphuma ngo-2018 sithi ngoma yami ngiyakuthuma. Eka 2019 sithi banamanga isapoti siyayithola kakhulu kubantu bayakhombisa ukuyithokozela umculo wethu okwangenza ngacula ikuthanda abantu nokufisa ukudlulisa umyalezo kubantu ngezimo abaphila kuzo akukhethelekile hlobo luni lwesimo obhekane naso kodwa inhloso yomculo wamablesa amahle ukududuza abantu nokwakha isizwe.
Moyo usebenzele abantu abaningi ukuthi leli qembu lamablesa amahle libunje njalo libe lodumo olungaka.
Kunabo bhuti abafana noNkululeko Mathe bese kuba nabafowethu engisebenzisana nabo abakulomkhakha enguwo wezomculo okubalwa uShesha Fike, umfana kaJobe injebomvu, uMaswazi nalezi insizwa zami engidonsa nazo eqenjini lamablesa amahle uMongameli noDioni kunye noLango.
Ungakaphuthumi, abantu bafuna ukuxhumana lawe phela bakulale ngalesi sikhathi bangalithola ngapi iblesa lodumo?
Uvele uthi blesa lodumo Dewa kulapho uzothola khona ipage ozokwazi ukuxhumana khona nathi. Ubuye uthi Jesu omnyama waseManasa noma ubuye uthi ezenhliziyo emhlophe ngokwezenzo uspese uthi amablesa amahle. Siyatholakala futhi naku WhatsApp kulezi nombolo 0027 6326633317. Lapho siyatholakala khona. Izwi engifisa ukulishiya kubalaleli, ngicela ukuthi basixhase konke esisuke sikwenza ngoba asiyilutho ngaphandle koxhaso lwabo.
Umculo ohlakazayo ebesilibusisa ngawo namhlanje owamablesa amahle bona bemelwe nguBlesa Lodumo uWillard Moyo phela uhlelo Woza Woza Friday. Libe nempela sonto ebusisekileyo. Igama lami ngu-Ezra Jesus Bani.
Uhlelo lethu lalamhlanje wothe sikhangele ebesihamba phambili. Ele Melika selithembise ukuphathisa uhulumende weZimbabwe ngoncedo lwamadola phose ingxenye yesigidi US$470,000 yokulwisana lokusabalala ukuthelelwana kwegciwane le-COVID-19. Abongi besibhedlela zikahulumende koBulawayo bathi kababuyele emsebenzini nxa umqhatshi engabanikezanga izimbatho zokuzivikela ekuthelelweni igciwane le-COVID-19. Woza Friday kuliviki besileqembu elicula umdumo kamasigandi elizibiza ngokuthi amablesa amahle. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Uhlelo luyalandela olo Live Talk lapho ngokukhuluma khona ngecoronavirus.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.